Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi lamhlanje ngolwesithathu mhla ka 30 kuNhlangula 2021 igama Montungami Lenkomo nanzi ezihamba phambili.
I-lockdown iza kwenza impilo ibe nzima kakhulu, kanti ke lamabhizinisi amakhulu azalahlekelwa zimali kuwese kulahlekelwa abantu imisebenzi labakade besebenza.
Umongameli Mnangagwa useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngokuvimba ukuhamba umuntu esuka kwelinye idolobho esiya kwelinye. Kubhubhe abantu abalitshumi lambili i-12 nge-COVID-19 izolo, njalo kutholakale abedlula inkulungwane 1249 velo mkhuhlane lo.
Siyazi ukuthi kakhulu into engathi iyamehlisela isithunzi indaba yamagubudaza.
Lwehlukanise abantu ngemibono udaba lokugwetshwa kwake waba ngumongameli weSouth Africa umnumzana Jacob Zuma. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lambili i-12 nge-COVID-19 isolo, njalo kutholakale abedlula inkulungwane 1249 velo mkhuhlane lo. Lokho kukweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula isikhombisa 1761. Asebebanjelwa umkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezingamatshumi amane lasishiyangalombili 48,533. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane eziyisithupha 6,461. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumi 9,982. Abahlatshwe eyakuqala bonke sebengu 770,709. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebengu 544,888. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane ngokufaka ilizwe kuzinga lesine ele-lockdown level 4. Phansi kwaleli zinga abantu abasavunyelwa ukusuka edolobheni thize besiya kwelinye, kanti njalo amabhizimusi asevunyelwa ukuvula ngo-8 o'clock ekuseni avale emini ngo-3:30. Ukuhamba-hamba kwabantu akusavunyelwa njalo kusukela ngo-6:30 ntambama kuze kuyetshaya u-6 o'clock ekuseni. Umnangagwa uthi njalo abazatholakala belezetifiketi zamanga eziveza ukuthi kabala coronavirus bazabotshwa bavalelwe. Wengeze wathi labo abavela emazweni alomkhakha womkhuhlane lo owe-Delta kanye lowe-Alpha kumele bangene kuma-quarantine centers bahlale okwensuku ezilitshumi ukuze kube lokuqiniseka ukuthi kabalawo lomkhuhlane. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor umnumzana Efihlela Ncube.
Kuso sonke isikhathi lockdown isiba khona yenza impilo ibe nzima kakhulu kubo somabhizinisi abancane, ama small to medium enterprises, la abantu abaphila ko abanengi, ngokuba siyazi ukuthi lizwe leli kalilayo imisebenzi. Ngakho ke abantu baphila ngokuziphilisa ngokuthengisa emgwaqweni, ngokususa impahla ko kwelinye idolobha kusiya kwelinye idolobha ngakho ke i-lockdown iza kwenza impilo ibe nzima kakhulu kanti ke lamabhizinisi amakhulu azalahlekelwa zimali kuwese kulahlekelwa abantu imisebenzi labakade besebenza i-lockdown ke kuyadingeka ukuthi ingaziyandiswa kakhulu kodwa kuzanywe ngayo yonke indlela ukuthi kusetshenziswa amanye amaqhinga akubalelwa khona ukuhlaba abantu ngendlela ebanzi kakhulu ukuba bavikeleke lokunye njalo okungasiza ngakho ke siyakhuthaza ukuthi uhulumende angaphili ngama lockdown kuphela kodwa asebenze ukwazisa abantu lokuvikeleka okunye okuthile okungasiza abantu kuze singahlali ngaphansi kwe lockdown ezadilize economy dilize impilo zabantu zibe nzima kakhulu
uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lona ungathini ngalo ngoba sizwa abanengi bekhala ikakhulu emaphandleni besithi kabaziboni inhlelo zokuhlatshwa kwabantu kanti bafuna ukuhlatshwa ukuze bevikeleke kulo lubhubhane
Abantu kuqakathekile ukuthi bayehlatshwa ayikho enye indlela abantu kabahambe bayehlatshwa uhulumende kumele akhuthaze abantu ukuthi bayehlatshwa uhulumende kumele abone ukuthi yonke imithi edingakala wonke ama vaccine akhona eduzani labantu njalo ukuthi kakubi lama line lights siwabona inkalakatha zama line abantu behamba baphenduke bengahlatshwanga ngakho ke sikhuthaza abantu ukuthi bayehlatshwa ngobunengi sibuye sikhuthaze ukuthi uhulumende abone ukuthi imithi leyo yokuhlaba ikhona abantu abalayini bazi badinwe abazi baphenduke bengahlatshwanga ukuthi wonke umuntu osukume siyahlatshwa ufika thola ukuhlatshwa avikeleke ngendlela efaneleyo hayi lokho esikubonayo ngakho ke kuqakathekile ukuthi ama vaccine abe khona abantu bayehlatshwa ngobunengi ngokuba kayikho enye indlela esingavikela kangayo ngaphandle kokuthi senze njengomhlaba wonke lathi siyehlatshwa
Umnumzana Fidlela Ncube ngoinhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor Lwehlukanise umphakathi udaba lokugwetshwa kwake waba ngumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma ukuthi apike okomnyaka olenyanga ezintathu ngemva kokufunyanwa yinkantolo ye-Constitutional Court elomlando wokweyisa linkundla. Uzuma uphiwe insuku ezinhlanu izolo ukuthi azinikele emapholiseni ukuze avalelwe aqale isigwebo sakhe. Lanxa abanye besithi uZuma uyahlukuluzwa ngezombusazwe, abanye bathi lokhu kuveza ukusebenza kuhle komthetho ungakhethi ukuthi umuntu ungubani. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi
Nxa mina ngizikhangelela lolu daba ngibona ngathi lude futhi lu complicated ukudlula nje isinqumo lesithathwe iConstitutional Court mawungalalela iminority judgment iyakuveza lokho ukuthi iConstitutional Court ifakwe esimeni esinzima kakhulu kade sekumele ithathe isinqumo esibukhali futhi esigwebayo kodwa ke umuntu uyakazibuzeke ukuthi xa kwenzekile ukuthi yona iConstitutional Court igeje ugaja ilukhuthe laphana ingaphumi lomphumela oyiwo ngubani oyincedisayo ukuthi ithathe isinqumo mhlawumbe esinamalungelo esizalwane seSouth Africa uwo ngoba even in the minority judgment iyakutsho ukuthi uphuciwe amanye amalungelo ilungelo le trial futhi ke makuthiwa akanayo lithuba lokukhalaza ngalesi sinqumo kuthiwe asikontestwa kuba nzima kakhulu ukuthi uzophephelaphi kodwa ke izinqumo zenkantolo kumele zihlonjiswe
Kulabasekeli bakaZuma abathi kungangcono kuchitheke izichebo kufe bona nxa kubulawa umuntu kulokuthi ubaba uZuma aye ejele Oso kwenze abanye besabela ukuthi mhlawumbe kungaqhamuka udlakela ulubona njani lolo daba
Ithuba lodlakela lona likhona kodwa besifisa ukungathi kungabi lodlakela njengabantu lathi sibhacela apha ngoba ma ilizwe leli lingaba lodlakela nathi sisaphephele nje kanje asazi ukuthi so phephela phi kodwa ke ngendlela inkulumo ebekwe umntanake uZuma uEdward Zuma uyasho impela ukuthi uzimisele yena ukuthi abeke impilo yakhe impela angafa nokufa evikele ukuthi ubaba wakhe angayi ejele ngoba ubona kuyikuthi uqotshiwe kuloko bayakuletha abantu ukuthi yena uthi yena hayi uzaya ecommission kodwa ayitshintshwe kumayiphatha ngesikhathi yena ethula ubufakazi so hey kunokufisa ebantwini ukuthi ngabe le nto iyaxazululwa kungabe ukuthi kuyadaleka iziphithiphithi nje ezweni ngodaba nje olungalungise
Umnumzana Bongani Mkhwanazi isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa sixoxe njalo lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane umnumzana Difa Dube
nxa ngisithi nje ngilubamba nje kancane babunkomo udaba lukaZuma lu complicated esimeni sokuthi siyazi ukuthi izinto eziningi noma izinto eziningi abakubalela lalokho esingakubala sithi kakhulu into engathi iyamehlisela isithunzi indaba yamagupdas abathi khona ilapha abe lesalesikhulu kakhulu ekwenzeni izinto ezimbi elizweni kodwa ke nxa sithi siya ngelemuva ifamily yamagupdas babunkomo ayizange yabe ifamily eyaqala ukwaziwa nguZuma ifamily yamagupdas kwabe ifamily eyaqala esaqala ukuyibona uMandela esaphila bemile lamagupdas uThabo Mbeki khona emile lamagupdas kwazobuya wakwaphatha muva kaThabo Mbeki kungakaze kufike uZuma la esambona bemile lamagupdas akekho ophezulu eSouth Africa ongazange wafika kumagupdas
Kungaba kulesandla sezombusazwe yini lapha kumbe ikuqhutshwa nje komthetho ngendlela efanele.
Isandla sezombusazwe esikhona babunkomo ngoba nxa sithi siyakhangela uZuma nxa ngibuyele emuva kancane. Esikhona isikhathi lapho kwakwathiwa uZuma wayasayina ama-arms deal ngendlela eyayingafanelanga. Umbuzo ubususithi kanti uZuma wayezasayina njani ama-arms deal babunkomo yena kuwukuthi ngaleso sikhathi wayengekho ngitsho lakwi-executive. Ipolitiki abazama ukuthi bayilethe labana ngendlela abahlukumeza ngakona uZuma abanazelela ukuthi uZuma zinenye izinto njalo azaziyo osekungenzeka kathezi ukuthi nxa beqhubekela phambili bemzuzu umhlungu kanje bakhona abanye abantu esibaziyo mhlophe ofana labantu ababandakanyeka ekubulaweni kaChris Hani abangabanye bakhona abasesekhona lakathezi abasaphethe umbuso weSouth Africa into le inxa bengayifakela izibuko kakhulu izahlikiza ibanje leANC izahlikiza abanye abantu ababeke ukuthi besazidela ukuthi bona bangcono bazagcina nxa ukuthi umthetho yalandelwa ngendlela eqondileyo abanye kule bephathe jele bona bezama ukuthi bethi bafaka uZuma kanti sebezivulele umsena wamanzi
umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane njalo uhlaziya ezombusaswe Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni eAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi uhulumende kumele abhatalele abantwana bonke abenza izifundo ze-O-Level ne-A-Level imali yemihloliso lonyaka njengoba esithi ule mali eyasala kuluhlu lwendleko zakhe zanyakenye. Lenhlanganiso ithi nxa kungenzakalanga lokhu abafundi abanengi baza kwehluleka ukuloba imihloliso ngoba abazali kabalayo imali yama-exam fees. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli salenhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo.
Thina njenge-athuzi sithi uhulumende akabhadalele abantwana abazabhala imihloliso grade 7 A-level le-O-level ama-examination fees kuzimiseki. Lokhu sikutsho ngoba sizama ukukhangela ukuthi kathesi ayizakhamizi abazali siqoqela lathi ababalisi balutshwana abazayenelisa ukubhadala imali efunakalayo asikhangela ama-deadline. Imali kubo O-level deadline khona peduzane 9 kusiyafika ku-13 July. So uhulumende ku-constitution yeZimbabwe section 75 ukhuluma ngemfundo yamahhala sikhangela i-second republic umnangagwa labo bafika bavuma ukuthi imfundo yamahhala yabafuna ukuyinikeza abantwana bonke okuthiwa ngesilungu basic education.
Kungani lingathanga ahle abhadale lama school fees wona ngokwawo?
Lesi isiqalo esiqalela kiso sivele sesike saba lawo umkhankaso wokuthi uhulumende kagcwalise izifiso zika section 75 ezemfundo yamahhala.
Umnumzana Themba kuye moyo ngohlanganiso yababalisi bemaphandleni yamaAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Uhulumende we-Eswatini eyayisaziwa ngokuthi iSwaziland usevimbe ukuhamba-hamba kwabantu ebusuku kusukela ngehola lesithupha ntambama kusiya kwelesihlanu ekuseni ngesikhathi ukutshengisela kulokhe kuqhubeka kulelo lizwe uzulu ekhala ngombuso wenkosi uMswati njalo esithi wephula amalungelo. Osaphethe isikhundla senhloko kahulumende walelo lizwe umnumzana Themba Masuku uthi bathethe lelinyathelo ngoba kulabantu asebesephula umthetho kulokhu kutshengisela ngokudiliza impahla yabanikazi. Uyilandule njalo impiko yokuthi uMswati usebalekile elizweni. Abalwela amalungelo oluntu bathi amapolisa lamasotsha ayabahlukuluza nxa betshengisela. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sebandla le-EFF eSwatini umnumzana Vuyani Dlamini.
Abantu bathi sebakhathele inkosi ngoba indlela abaphatheke ngayo bagcinazekile. One, baphuthe amalungelo abo ingaze ukuthi funa ukukhuluma ngasomething either uyabulawa noma uyaboshwa. Nje sebenza nemfestim yayo.
Kuyini okubangele lokho? Kungani abantu beqalisa kathesi ukusola?
Besona kunjena iminyaka yonke sekuthi mhlawumbe i-generation eseyikhona manje isithe enough is enough. I-generation yethu ithi manje noma siyafa noma siyaphila but sifuna lokho sifuna asisayi emuva. Sesikhathele ne-generation ekhona imfundo yakhona iphansi ema-university abantu abasitholi scholarship. I-scholarship sinikezwa labo abaney'hlobo ekhosini. Abanye ba-graduate sebafuna umsebenzi ngumende ukuthi bacela ukuthi abahambe bayelini naley'tifiketi zabo nalawo mahlegezi abo abaphume nawo basithi ngumende ukuthi abahambe bayemafunini bayelini.
Umnumzana Vuyani Dlamini ngowebandla eliphikisayo ele-EFF eSwatini. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba le-Chronicle lithi Midland State University isivaliwe ngemva kokutholakala kwabafundi abangamashumi amahlanu 50 belo mkhuhlane we-COVID-19. Iphephandaba le-Herald lona livika ukuba uhulumente uthi izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ezizabanjwa ngomkhuhlane we-COVID-19 zingahlabanga ijekiseni kusukela mhla ka-14 ngenyanga ezayo azisoze zihlawulwe imali eziyitholayo okwamanje ekhangelane lengozi yalo mkhuhlane. Soku isikhathi sembiko yenu.
Ngibingelele ku Studio 7 okhulumayo uTolani Ncube esigabeni sakoMalaba. Ngikhuluma ngila eGoli eThembisa. Nginombuzo njalo nginesimanga ngendaba kaMnangagwa lapha mangabe thi khona usezonikeza isincaphezelo abantu ababengaphansi kweviyo lokuba ekulweni impi bengama comrade mjibha kanjalo So into ekhona thina kuyasimangaza sadlula kukho lokho sasebasiza obhuti kanjalo ngendlela eziningi siba tshela ukuthi lapha kanje kanje njengoba silana egoli kuyenziwa kanjani omunye umbuzo wami futhi enginawo ngokuthi umnankako uyithatha phi imali yokuthi abhadale laba bantu ehlulwa ukuthi abhadale abantu abayizintandane abafa bebulawe nabazali ba ngenxa yakhe ngesikhathi segubhurawona. Nami nginje ngingomunye wabo engalimala isikhathi sisuka eSt Joseph asiyembembezwana eyiphuma la yabhoka khona kwashona abantwana besikolo kabawu 6 nami ngangiphakathi. Le nto isahlukumeza namanje masibona uhulumende elokhu edlalisa izimali engasinikeze imali yesincephezelo ukuthi nathi sikhona ukudlondlobala ngoba inhliziyo zathu zibuhlungu abafowethu babulawa kabuhlungu thina-ke salwa impikabili kukhona le esayilwayo yokuqala ukukhulula iZimbabwe ka-1980 sasingamacomrade ke thina sisiza obhuti sokubuya-ke leinye futhi le eGugurahondo la khona esabulwa khona. So siyazicela lezo zincaphezelo ukuthi nathi siyayifuna le mali ukuthi nathi sizame ukulungisa la kona kona khona. Ngiyabonga.
Thinalapha isikhuna sihlutshwa amazwi ukuphila amazwi akhona isiwakha khona akhathana kakhulu siyahambile umanga ukuthi ukhuluma indinga yokuzama sibili ukuthi asifakele izibhurane eduze kube namanzi eduze ngoba siyahambile umango sibili amanzi akhona akhathana ukhuluma umazi nzethuluthu kugugu.
Siyabonga abantu bakithi abe-Studio 7 okukhulumayo umaphosa waseplanti komakhulela. So laphana ngiyakhuluma ize izolo but I'm sure ngikhulume ngesikhathi esirongo ngathi kungenwa ngasikhathi bani kuphunywa ngasikhathi bani. Lami ngomunye nje waseZimbabwe okhalayo laze ngaluyimpi lami ngisekhaya loku engisekhaya lami nginikela mpela ngento eziningi kakhulu kumasotsha enhlabathi ayesilwa eleli lizwe engaphasi kwababa umqabo konkomo nama ngihambeka nje iminyaka mpela sengikhulile kodwa ngikhula izinza zengife lami ngishiye kunjeyana. Inkulumo siyazizwa mpela zinhle kakhulu bakithi nokuthi abantu bengathukani ekhulunywe straight. Manje laphana ekuthukaneni ungagcina la uzothukana ngendlela okuyikho ngoba uza kukhuluma 50 years ngala nto le movement eyenzakalayo kahloniphaneni bakithi izinto ziyenziwe ngendlela eyiyo kwampani ezweni lezimbabwe ngoba izwe lethu lelavela kujiki ngelethu sonke imali lingakhayi liyilizwe labantu abayi-1 kanjani yikokwenza khonoko kugcine sesikhipha amagama ngemiphimbo emibi singasakwali ukuthi singakhuluma sithini singasabekezeni. So bakithi hayibo hayibo izimali ziyabuya mpela ezweni aziphiwa abantu sifana nini kungadla abanye kusala abanye angaphawuli kakhulu ngizaphawula kodwa into ekade ngiyithanda kakhulu kwazi ukuthi lami ngithanda ukwazi ukungena ngasikhathi bani lapho kustudio lezi ngikhone lami ukungena uma ngathola nje one ongitshelayo ngabonga amen.
Linjani linjani kustudio 7 okhulumayo ngubhono elinyoni ophume rupani ngithanda ukukhulumisa ubaba ubig boy Nyoni usasakhile ngale ngikhulumise robamncane usathobani laphana ku-17 emakalale erupani kwapani edandani.
Salubonani salubona malibaka Studio 7 ninjani siyaphila thina ye besicela i-MDC izama umuntu ulungisa igama kusese-eli ngoba isikhathi sihambile besicela i-MDC ilungisa igama kusese-eli abantu bekwazi ukulibamba bekwazi ukulijwayela and siyayicela nemthwakazi siyacela ukuthi if abana kuyenzeka behlangane nemthwakazi abantu bevotela omaphathi yamaphathi masibhekile iyangase sisiza ngokuhlala nisempumalanga ngokuzalwa niselupani. Ngiyabonga abantu benkosi ngiyabonga ye siyacela MDC sukumanini madoda lungisanini ngelalonokho elicabana bafowethu lungisanini madoda.
Angibonani Studio 7 ngibingelela lonke amagumbi amane omhlaba ngithi ninjani siyajabula masisizwa izinyuzi esizithandayo ezikhuluma iqiniso lonke sengathi ngingaqhubeka le phambili isinika lezo nyuzi ngiyabonga.
Love labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. ELeTanzania selize lethula amanani abantu ababanjwa yi-COVID-19 okwakuqala sokwedlule umnyaka. Ngokubika kwentathelizindaba ye-Voice of America uCharles Kombe. I-Associated Press yona ithi eleCongo selimise yonke imbuthano kulandela ukudubuka kwamabhomba amabili edolobheni leBeni. Singene kudaba lweMelika. Sokuqhamuke ukuchisa okumangalisayo eMelika laseCanada okubangelwa yikuguquka komkhathi. Inhlanganiso yabezindaba AFP ibika ukuba kubhubhe abantu abedlula amashumi amathathu eCanada izolo 34 ngenxa yalesi sikhudumezi. Abezempilakahle eMelika bona bathi abantu abahlala endaweni ezifana le-Oregon le-Washington State labo balakho ukulahlekelwa impilo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas umnumzana Gary Twala Jackson.
Ake ngiqale ngokuthi mina msakazi kulusizi esikubona kusenzakala lapha-ke imvelo isisilethela isikhudumeze ngathi ukuchisa okuphezulu ngempela osokuthatha khona imiphefumulo yabantu njengoba sibona imbiko ukuthi abantu kukhona sebesuke basweleka kuzwekazi laseCanada. Ukanti lakhona ngapha kwele Melika noma kungakachazwa kungakakhulunywa kangako ikhungakhunga lithi kukhona mpela labo asebesuke balahlekelwa imiphefumulo. Kanti-ke izibhedlela lazo khala kakhulu sesuka zigcwale abantu begijima bezofika lapha kuma emergency room ngenxa yokuchisa lokhu okukhona. Kanti-ke ngapha emhlubulweni engikuwo North Texas isikhudumezi besingakabi khona kangako. Yebo kuyachisa kodwa hhayi lo moya ochisa kakhulu okwezinye iy'ndawo zezwekazi le-Amerika kawukafiki ngapha.
Ngokubona kwakho ungathi njengabantu sithatha amanyathelo aqinileyo yini awokwehlisa ukuguquka komkhathi okuyikho okubangela ukuchisa lokho?
Ngokubona kwami msakazi ngithi cha, ngibona ngathi imizamo eyenziwa ukuthi yesizame ukuthi sibe ne-control ye-climate kasiyenze umsebenzi omuhle kakhulu. Ungananzelela nje indlela abantu abaphila ngayo, ngibona ngathi kulobuchapha obuthize obesibenza ezindlini. Ungakhangela nje amaplastiki alahlelwa ngaphandle kumbe esiwasebenzisa kuyela sidingo sokuthi siwasebenzise. Ungananzelele nje indawo eziningi zokudlela ephecelezi ama-restaurant, iningi labo kusetshenziswa ama-plastic papers, ama-plastic cups. Abehluleka futhi ukuthi laba abakhangela ngeze environmental management kumbe ngithi thina nje khona sebesikhona kuma-restaurant ezindlini asithathe siwalahle ngendlela efaneleyo. Ngakho ngibona ngathi umsebenzi wokuthi sehlise ukuchisa lokhu sesikubona umhlaba usiba khona kasenze umsebenzi omuhle kakhulu. Ngabe siyanza ngcono kula lapho ukuze singaboni amawezi okuchisa njengalawo ayenzakalayo.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lambili 12 nge-COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kutholakale abedlula inkulungwane 1249 belo mkhuhlane lo. Umnangagwa useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngokuvimba ukuhamba umuntu esuka kwelinye idolobho esiya kwelinye. lwehlukanise abantu ngemibono udaba lokugwetshwa kwake waba ngumongameli weSouth Africa uMnumzana Jacob Zuma ukuthi apike okomnyaka olenyanga ezintathu. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi, uNtungameli Nkomo.